into khona ukuthi kona usafuze sinanzelele ukubana izijeziso lezi azifakwanga ngezizathu zonke lezi abazikhulumayo. Izijeziso zethu lezi zifakwa ngenxa yendaba yomhlabathi esawuthathayo kulaba ababehuquluza umnotho wethu esibathi ngesingisi ngama-colonizers. So as long as indaba leyo mhlabathi ingabuyelanga ezandleni zabo amakhiwa, vele izijeziso azingeke zafa zaphuma. Lokhu sikhuluma futhi sikhangele imizekeliso ekhona ephilayo esayibonayo ngamehlethu. Ungacabanga udaba lweGuatemala ngale beze bethathe umhlaba. I-America yenza into efananayo, yabafaka ezijeziseni ezithize, yathi kona hayi sizazikhipha nxa lingalungisa lokhu nalokwana. Kodwa bathi sebekulungisile ngokwana ngenxa yokuthi bona umhlabathi wonke usebantwini beGuatemala bayala ukuzikhipha izijeziso leziyana. Bathi kona no, miselani umhlabathi ebakhiwe nawo njalo nxa selezinjalo futhi liphinde libanike another 75% of your land to compensate for the 10 years le elalitheni. So kuyafanana lakhonapha, asiyo daba into yonke labayikhuluma le, kudaba elokuthi kona sathatha umhlabathi.
Kodwa leya kuvuma yini baba Chuma ukuthi kukhona okungahanjiswa kuhle ikakhulu udaba lodlakela, ngoba sibone kubulawa umsekeli we-CCC, sabona njalo izolo kuhlaselwa endlini kamnumzana Tendai Biti.
Into enhle mnumzana ukuthi kona umongameli njalo umkhokheli weZANU-PF uphume emgcekeni, ngiyabona lawo unje ngayintatha lindaba eqodo ulayi video yakhe ekhuluma ngakhona ukuthi kona asifuni budlwangudlwangu, asifuni Dlakela, asifuni umuntu otshaya omunye, sifuna malishes ahambe e-free and fair ukwenzela ukuthi kona abe credible avumakale emazweni wonke. Lokhu kukhulunywa ngumkhokheli womhlangano. Pho labo ke abanye abasebedokunye laba ukuthi sebesenza okungasikho okuphuma emlonyeni womphathi, okutshengisela ke kona laba abantu abanjalo ke kabathwale iziphambano zabo zodwa. Kuhle even yena le khwekele njengoba sizwile sibonile ukuthi kona hayi amapholisa abambila abantu ababambileyo ngodaba lolwenzekeleyo. Asiyo nto vele siyivumayo, iZANU-PF ayivumi uDlakela